Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili ziku 1 zibandlela 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga abo awasoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo zonke abakhalaza ngazo. Amapholisa athi inani lababhubhe engozini zomgwaqo ukhefu lekhisimusi lomnyaka lehlile nxa kuqathaniswa lenani lomnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo. Izizalwane zeZimbabwe zamukela umnyaka omutsha ngenjabulo ziveza imbono ehlukeneyo ngezikukhangelele kuwonalo umnyaka ka-2019. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga wabo awasoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo zonke abakhalaza ngazo. Umkhokheli wenhlanganiso le uDr. Elias Muzoremba utshele iStudio 7 ukuthi semtshele kaningi umqatshi wabo uhulumende ukuthi bona bafunani sibisibili, okugoqela ukutholiswa iholo ngedola leMelika lokubunjwa komumo osebenzeka ngcono ezibhedlela. Isimanga ukuthi kuko konke abakhala ngakho uhulumende akatsho lutho emizameni yokulungisisa lumumo, kodwa uphonga ukuthi babuyele kuphela emsebenzini kungela kwenzayo okubambekayo. Amapholisa athi inani lababhubhe engozini zomgwaqo ukhefu lekhisimusi lomnyaka lehlile nxa kuqathaniswa lenani lomnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo, lanxa inani lengozi liqansile. Kulabantu abayisikhombisa ababhubhe izolo kobulawayo lasemaswingo engozini zomgwaqo. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba wethule umbiko othi kube lengozi ezedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu i-1590, kodwa sikhathi sinye ngomnyaka odluleyo kwase kule ngozi eziyinkulungwane lamakhulu amane i-1505, kutsho uCharamba. Kodwa inani labalimeleyo kumbe ukubhubha engozini lezi lehlile kancane, ngoba kulabantu abangamakhulu ayisithupha 664 ababhubhileyo kulona leli ikhefu, kodwa nyakenye isikhathi sinye kwalimala abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-675. UCharamba uthi imbangela engozi lezi iningi lazo ibangelwe ibuchapha babachayeli. Sixoxele sinye isihambi esiyisakhamuzi sakobulawayo unkosazana Patience Sibanda othi isikhathi sekhefu ayisiso sokuvakatsha ngoba ingozi zomgwaqo zibhahile.
Ukuthi ngodriver abadakwayo asazi njalo, kumbe lakho ngabe kuyizimota asazi futhi njalo, kodwa hayi abasevisi ukuthi izimota.
Kuyini okungenziwa ngoba sake sezwa abantu bekhala ukuthi ama-roadblock usemaningi kakhulu, kodwa abencedisa yini ukuthi kungabi le ngozi eziningi?
Ama-roadblock hayi, akula ma-roadblock amaningi, hayi akula.
Manje ngikubona kwakho ubona ungani bengafake bemaningi kungaba ngcono yini emgwaqweni la?
Ukuthi kungathi intulutho khona lokho, hayi indaba zokungasevisi izimota mhamboni.
Ye, manje ubona ungani nxa kungaseviswa imota, njengoba sisizwa kuthiwa zona vele seziziningi kakhulu emgwaqweni lapha, kungaba ngcono yini?
Azona zinengi plazi labona laba abantu vele nje basebenza ngokuthenga nje izimoto lo muntu layo le license yakhe omunye la engiyela omunye ahamba wathenga license enxela khongane kungabe kuyikho futhi lakho okunye ongani kungabe kubangila futhi ama accidents bengani abamaningi kakhulu emgwaqweni.
Yes, asizwe kuthiwa khona kwezinye indawo uzathola umuntu yabe phake imota ikakhulu la uthiwa ngama truck la omunye abe sebuya ethayelele ngemuva. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kulungisiswe lolu daba?
I think into eqhakathekile njengalawo ama-truck lawa kutho ukuthi one ukungadrayivi ebusuku, two ukuthi nje umuntu uma esefuna ukuphumula pake nje eceleni kwemgwaqo like uma ebhayizi laphana umuntu afuna phandle kwesigwaqo ayefakele eceleni ukuze lezi ezinye lezi zifuna ukuhamba ungahambi ilanje ngemoto yabe ibhake emgwaqweni ebhizi.
Ye, kodwa wena manje njengomuntu ongabe efuna ukuya ekhaya ngesikhathi lesi ungahamba yini kumbe uyazumelele isikhathi sekhefu leli sedlule?
Ngiyamelela ikhefu leli lidlule.
Hallo-ke ngunkosazana Patience Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele umnyaka omutsha ngenjabulo ziveza imibono ehlukeneyo ngezikukhangelele ngomnyaka wonalo esiwusungula lamhla oka-2019 zilethemba ukuba uzoletha inguquko elizweni lasempilweni zazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje koBulawayo lapho abantu bethakazelela ilanga lomnyaka omutsha kaZibandlela 2019 bethi kuhle bangene umnyaka omutsha kuhle ngakho ke bayambonga umdali ngokubabonisa elalamhlanje ilanga. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi umnyaka lo abawuqalileyo uzabe ulukhuni kukho konke.
U-2019 sikhangelela ukuthi kuzaba lokunzima kakhulu ngenxa yokuthi uma sikhangela omkhathini lapha izulu kukhanya kalikho. Uma sesikhangela ke indlala ezoba khona lokungatholakali kwezinto esekusikubona kunalo umnyaka kutshengisa ukuthi 2019 yena-ke kuzaba wesi. Sibona abantu mpela bengena ezitaladeni kusiba nzima. Uma kuyukuthi uhulumende kasabambanga zaqina u-2019 kukhanya kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Agnes Kayanda uvumelane loSithole ethi umnyaka omutsha uzaba nzima ukudlula odluleyo njalo lolu dubo luqale ngomnyaka odlule ngemva kokhetho.
Lo nyaka kuzima kakhulu ngobana uhle waqalela ngo-2018 khonapho kwamasekuphi. Siqeda nje ukuvota izithembiso asizibonanga. Kuzaba nzima nzima ngobani ibhondi konke lokhu kungakavotwa belingani linganeno. Okwalezi nsuku akudliwa ngobana ibhondi ungaze ube lalo uyathengani ngalo. Kule 50 pound note awuboni lutho. Uthenga into egcwala isandla esisodwa. Kuzabazima u-2018-19 nxa bengasathatha nginyathelo angazo.
Unkosikazi Alice Shanyenzu ukhale ngokuthi bafuna odokotela ezibhedlela, amafutha ezimota, imisebenzi lemali ibe khona.
Sikhona ukuthi sifuna odokotela bebe khona esibhedlela, le fee ibe khona, lemsebenzi lemali ibe khona, singadube ingemali, imali sifuna ukuthi sibe layo.
Unkosikazi Lydia Sibanda uchaze ukuba ungene umnyaka omutsha ngentokozo njalo konke kuye kuhle.
Mina ngiyabonga iNkosi umnyaka lo ka-2019 ngingene kuhle. Okwami ngombono wami la okwami ngikwenzayo angiboni ukuthi kungabe kule nto engikhubazayo ngisingazi sesiya ku-2019.
Osakhulayo wakoBulawayo uKhuzanayi Siringwane uthi uyajabula ngoba ungene umnyaka omutsha engophilayo njalo esenkonzweni elindele umnyaka omutsha.
U-2019 ngingene ngelentokozo kakhulu njalo ngiphinde se-church ku-crossover ngaba lenjabulo lokujabula kakhulu abazalwane kodwa ngendlela engibona ngayo ngibona ingani umnyaka ka 2019 uzaba umnyaka umuhle kakhulu ozaletha injabulo kumaZimbabwe wonke.
Isimo somnotho ngomnyaka odluleyo besimi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla kanye lokuswelakala kwemisebenzi abantu bengena lazo lezi ndubo ngalomnyaka omutsha ka 2019. Kodwa kulabanye abathi laloba bebhekane lenhlupho zonke lezi banethemba ukuthi uSomandla uzongenela kukho konke okwenzakalayo elizweni lasempilweni zabo isimo siguquke. Bona bathi abakuqakathekisayo isipho sempilo ukuthi umdali ubenzele umusa omkhulu ngokubabonisa leli langa lanamhlanje lalumnyaka ka 2019. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zithi umnyaka lo esiwusungulayo lamhlanje uza kuba lukhuni kwezomnotho nxa uhulumende engalethanga inguquko emqoka njengoba intengo yempahla ilokhu iqonga, amafutha ezimota awokuhambisa kanye lemali kusilela njalo labodokotela bekhalale umsebenzi. Intatheli zindaba yethu Sithandekile Mhlanga usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bulisani Ncube uthi imbangela yalolu hlupho yikwehluleka kukahulumende.
Umthuli engakangeni ukuba nguminister of finance wakubeka kwabasobala ukuthi okokuqala kumele i-bond note ihambe. How can court him? He said the bond note is bad money. Bad money chases away good money. Akula ngenye indlela bangazama yonke into abayizamayo as long as the bond lingaphumanga, akuna nto abangayenza. Okumele bakwenze bayakwazi, abakwenzi okutshengisa ukuthi nxa ume ukhangele ugcina lawe unanzela ukuthi kukhona abakutholayo ngayo ibond leyo.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ephakathi kwemihlangano yokuqoqa ukuthi zonke izisebenzi zitshengisele uthi uhulumende ulawo amaqhinga.
Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe, ama-taxes abhadalayo lapha ke amaningi. Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uthatha ngomunwe nje.
Amazwi akhe agcizelelwa nguSenator Gideon Shoko wakoBulawayo okubandlale MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle kulelo bandla.
Ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe is open for business. Wathi seze njalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Sahamba kuma-election ubaba lwana washontsha ama-election esithi kuzalunga amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu washontshayo kalungise izinto ngaye esithi nguye uhulumende.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-trade and commerce umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi kufanele amankampani azidingele imali yakwamanye amazwe.
Okunye sithami ngizakutshela iqiniso, akusimlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhangele ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakhampani kawafuyile ukubuya kuhulumende balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Asizweni njalo ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Bulisani Ncube ukuthi ubona umnyaka lo oka 2019 uza kuba njani kwezomnotho.
Nxa indlela yona le abenza ngayo kusukela mhla ka 1 October kusiya ku budget kaMthuli kuzofika lamhla kuyiyo abazimisele ukuthi ilizwe bazali rana ngayo ngo-2019 hayi kasikaqalisi. Esingakutsho nje ukuthi ngasilindeleni insuku ezimbi ezizayo. Kumele bakhiphe i-bond note ingabi khona vele kungakhulunywa ngayo. Okwesibili, ama-US dollar benze okufana kanye xathu lamazwe angomakhelwane wethu. O-South Africa, Zambia, Botswana, Mozambique. Wonke ama-US dollars abo bawagcinile, bawasebenzisa ukuthenga ngawo kwamanye amazwe. Hayi, kumele sigobise amakhanda uma nguze abafake imisila ngaphansi kwemilenze, bavume ukuthi babe under i-authority ye-South African Reserve Bank isebenzise i-rand ekuthengeni phakathi kwelizwe. I-US dollar ibe yiyo ezathi isetshenziswe ukuthenga ngaphandle kwelizwe. Ilizwe esithengiselana layo kakhulu yi-South Africa, so ukuthi sizingenele sigoqe umsila sibancenge sijoyine i-rand monetary union ukuthi lanxa line lisemazweni nawuthumela ugogo imali ekhaya izabuyizobuyithumele ngamadola, but amadola azafika angene esikhwameni selizwe lowo muntu abesenikwa imali elinganayo ingamarandi. Yikho kwenzakala eBotswana, yikho kwenzakala eZambia, yikho kwenzakala eMozambique, yikho kwenzakala eSouth Africa. Umuntu ungayithumela imali eSouth Africa uyabe ithumele ingama-US dollar, kodwa ningayifika eSouth Africa ufike ayinikwe ingamarandi.
Embikweni wakhe wokunanza umnyaka omutsha, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bebekezele ngoba umnyaka isingena kuwo uza kuba ngcono. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC, ngingusithandekile Mhlanga.
Yebo yebo yebo, sokazo muhle nangu 2019 usefikile. Happy 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 new year. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha, uhlelo T-Connection lilami uMike Hove, lapho esixoxa ngezinqumo zomnyaka ka-2019 njalo lokuza kwenzakala lo nyaka kwezombusazwe kanye lezomnotho. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LFB OA Ndebele. Asihlanganeni ngo 8 PM.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende welemelika kungene kulanga lesithumi lanye ekusungulweni komnyaka ka-2019 lapho umongameli Donald Trump elokhu edonselana lamalunga edale lephalamende ethi akasoze asayine ibhajethi engelamali ayifunayo eyokwakha umduli emngceleni lele-Mexico okuvimba abangena elizweni okungekho emthethweni. Kulimale abantu abathoba minwembili edolobheni le-Tokyo kwele Japan ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova watshayelela imota yakhe egqoba abantu abakade bezijabulela behlangabeza umnyaka omutsha. Lokhu kwenzakale ngemva kwemizuzu kwehlukene iminyaka emibili kugcitshwa u-2018 kungenwa ku-2019 kumgwaqo u-Takashita Street esiqintini seHarajuku esaziwa ngomgceco. Kunabanye abathi akulalutho oluza kuguquka ngomnyaka ozayo. Ake sizwe bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kupage yethu eyeVOA Ndebele.
Ye, ngizokuthoka icingweni lapha sithi lo Gabriel Moyo. Kwa Moyo, kunjani?
Siyaphila, kutophela njani
nani? Usiphile kakhulu, kunjani lapha khona?
Hayi, khona ukuja ama-1-1.
Ukuphi khona?
Ngisemawani esigabeni seGwanda, esigabeni seMawani.
Kunjani ekhaya khona ngapho kukithi phela duzane lakithi?
Okay. Hayi, lapha kuwomile mdala la kunzima.
Ye madoda, kunzima kakhulu.
kuzima kakhulu indawo engela makhokho indawo engela sinkwa indawo engela lutho
ubona njani umnyaka obuyayo manje
ah lo mnyaka obuyayo ntembu uzabanzima kakhulu ngaphandle nqabe ngaxoxisana nje labanye ukuthi kumbeni babonisani ngaphandle kwalokho akulanto ezenzakala la
ye madoda so ubona njani kodwa abakumele bexoxisane ngozibani labo bani
ngimbona ingazani undoda nalo onguyosithetheyo kwakathesi ngaye ngahlala phansi nje lamaye ama-stakeholders anjeyabo ZCTU labamabandla aphikisayo nje bonke nje bahlale phansi babonisane kuthi laba abezomnotho bebona ingazani silotenta ibiti lo Simba Makoni laba bantu ngazali balezomnotho bengayisaba ukuthi bebabama-opposition besenzela nje ukunceda nje abantu nje kuphela ngibona ingani kungaba ngcono kakhulu
ye kodwa ngasukhangele sibili wena ufisa ukuthi ngaye Zimbabwe kwenziwani ukwenzela ukuthi phela kulunge kumele lizilungisele phela akunjalo baba
khona kumele sizilungisele kumele sizilungisele thina abantu beZimbabwe kodwa-ke ukuzilungisela kwakhona uyakwazi ukuthi engxenye laliyamhlaka walogasi ingavuka liyana ucile la usuba ngomunye ophakathi wayo
yebo
abasela kuqhidiso layo le
babona ni kungenzakala
babona ngathi kungayenzakala lokuya
hayi siyakuzwa kakhulu ke bingelela abantu khonapho-ke ofisi kubabingelela baba
lesisi kubingelela abantu abami abase-South Africa umgcini moyo no-Brightness moyo no-Lauren moyo no-Gillian moyo ngizobingelela umna wami osegweru u-Amon moyo izovikelela omunye osebenzise-UBH umokha nemuli yakhe izovikelela abanye ngilabo lapha kathesi abantu abamotetalenta uminehle lo-andile lonkosikazi wami umancube
hawu boni-ke ujaye kwazivela sibili bafisele phela bafisela khona ngomnyaka ozayo babo
bafisela kakhulu ukuthi ngomnyaka ozayo asiphile sibone ukuthi kwenzakalani
aha
noma kunzima nje sizame ukubona ukuthi kungaba njani
ye kunjalo-ke kakhulu mfowethu so ke lawo sikufisela phela umnyaka omutsha omuhle ole njabulo lenguquko
ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu bantu bakithi
ye ungakhohlwa ukusigolela amacimbi phela silo Jason Moyo ecingweni baba Moyo kunjani
umaphosa
oh sorry Jason Maphosa kunjani Maphosa
ngiyaphila kakhulu kunjani
hayi mphile kakhulu akutho ukuthi umnyaka ozayo ubona njani
hayi niyabona ngathi umnyaka ozayo kuzofana as long as sakhethe ngabantu abanamakhanda aqinileyo njengalaba abasikhetheyo sokungenzeka ukuthi kube wefu ngoba ngeke batshintshe bayaqhubeka ngendlela kade beqhuba ngayo nje
manje kulungiswa njani baba
sesingabona nje baba
kulungiswa njani
umungisa ukuthi ma abantu basekhaya bengakwazi ukuthi iZimbabwe kuyona ekabani iZimbabwe ngezizalwane zonke zeZimbabwe iZimbabwe ngeyabantu bonke iZimbabwe ngeyamaZimbabweans singabana leyo mentality kungaba right hhayi ukuthi iZimbabwe ngeyezanupief izanupief sakwazi ukuthi iyona e-ona iZimbabwe so hlala sisenkingeni kohlala kunjengalokho kuyikho khona
kodwa kungaguquka yini
kuguquke kunzima because kusuke umgabe kwabuyela abantu kade befana nomgabe kade besebenza naye basiyabhona labo bantu bakwazi ukuthi iZimbabwe ngeyabo banendlela abayirana ngayo as barana amakhaya abo so as for me angiboni ukuthi yile engatshintsha
hhayi-ke bingelele ofisi ubabingelela baba
hhayi ngibingelele ngikale ngifisele yona umnyaka omusha ngibingelele abantu basekhaya kogodayo omnyama ngibingelele abazali bami onyoni nabo bonke nje ihlobo nje bafise kumnyaka omusha omuhle
nawubone-ke mfowethu siyabonga kakhulu ungathini lokusasa
alabo-ke ngabanye abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethulela ebulenjini bokuxhumana obefacebook kukhasi le-VOA Ndebele siqhubeke-ke ngembiko yabanye abalaleli bethu abayithumele nge-WhatsApp osisungula-ke umnyaka wonalo oka-2019
salubonani basakazi mina igama ngikanye somoya ngokuhlala ngise-Johannesburg ngisakhona lapha empilo bengifisa ukufisela bonke abantu baseZimbabwe umnyaka omuhle ongathi kungalunga nathi sikwazi ukubuyela ekhaya siphile ekhaya labo nemuli zethu kubuhlungu ukuthi sihlale singabantu abadla komakhelwane kanti nathi sinelizwe elibusisiweyo ngezomnotho eziphuma phansi lezilinywayo. Abantu bakithi abazame ukukhipha ingqondo le-politics yezanu le-MTC behlangane njengabantu beZimbabwe bekhe ilizwe njengabomakhelwane lathi siye phambili. Sesingaze sihlule ngabomakhelwane omozambico o-South Africa o-Namibia eceleni kwethu khonapha nathi sifundile kangaka sisaziwa njengabantu abafundileyo. Hhayi ngamafitshane ngilifisele okuhle bantu bakithi.
Yebo, 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 yebo. Basakazi kustudio 7. Isithi mnyaka omutsha kini lonke basakazi kustudio 7. Ngilifisela umnyaka omutsha omuhle olithukela. Hambile ngomsebenzi wenu. Sizala lathi silixhasa. Mbingelele njalo lesi hloko labangani kumagumba amane wonke womhlaba. Umnyaka ozawo kangiboni ukuthi kungaba lolutho oluhle. Ngaphandle kokubana siyikhuleke inkosi uJesu Kristo ibe yiyona isikhokhelelayo kukho konke. Ngoba hayi uhulumende weZimbabwe hayi kayigcini intandane. Ngisithi sisekeleni lani ngokusithumezela izindaba ezilohlonzi eziphuma kini basakazi beStudio 7 ngoba izindaba ezimqotho. Ngilela njalo bonke nje abangaziyo abasemazweni. Ngisithi ngiyakomutsha kini lonke zihlobo zami. Nina igama lami ngingukhawude Ncube ngisedaluka wadi kugandangula village. Ngiyabonga.
Ibizo lami nguPrince Ncube adabuka ekhezi esigabeni sakoMhlupho okundunubhidi. Ngibingelela bonke izihlobo zami ezisekhaya ngisithi azibe lo mnyaka omutsha ka-2019 zibe yonke into zazizifiso zaziba zifisayo zibe yimpumelelo kube lo mehluko ongcono kulo ka-2018 lo esiphuma kuye. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Labo ke ngabanye abalaleli abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu ngengoma yokholo. Ingoma imnandi kakhulu kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso imela udokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga awo asoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.